Ati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhlaka 1 Mabasa 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, oyisikhulumeli sebandla lezanu PF waxotshwa ngesikhathi sombuso kamnumzana Robert Mugabe. Umnumzana Rugare Gumbo uthi abangatshelwa ukuthi bazabizwa ebandleni lezanu PF.
Hayi, simeleluzwa ukuthi bazalungisa njani into yankola. Sakubona emaphepheni abanye babo bashayela amafoni ukuthi into ezileyo le iziphile.
Inani labafe engozini zomgwaqo ngekhefu lephasika liqansile nxa kuqathaniswa lesikhathi sinye nyakenye. Namhla kuhlelo lwezamasiko sixoxa lwabulawelwa abazali ngesikhathi segugurawundi.
Ngangikhona kwi-weekend ekuya bathatha umama nobaba bababulala bafake endlini babashisa ibhekile. Ayikho into indlela into engayizwani ibhekile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Oyisikhulumeli sebandla lezanu PF waxotshwa ngesikhathi sombuso kamnumzana Robert Mugabe. Umnumzana Rugare Gumbo uthi abangatshelwa ukuthi bazabizwa ebandleni lezanu PF abaxotshwa ngesikhathi leso. Lokhu kulandela imbiko eyethulwe inkokheli yabalwa impi yenkululeko abathi uGumbo kunye lomnumzana Mtasa wayebona ngokuhlelwa kwenhlelo zebandla lezanu PF kumele babuyele ebandleni. Inkokheli le ithi kumele uGumbo, uMtasa labanye ababalisa umnumzana Jabulani Sibanda babuyele ebandleni ngalesi sikhathi sekukhangelelwe ukhetho. UGumbo loMtasa baxotshwa besetheswa icala lokungalaleli umnumzana Robert Mugabe lamanye nje amacala ambalwa. Ababili laba bathe ngokuxotshwa basungula ibandla labo elithiwa Zimbabwe People First. Sixoxe lo Gumbo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Hayi, simeleluzwa ukuthi bazalungisa njani into yankola. Sakubona emaphepheni abanye babo bashayela amafoni ukuthi into ezileyo le iziphile. Kade hayi, kadisayiqede khona ngale labadala benu. Ngingaqeda lisile ukuthi indlela esingahamba layo yiphi. So lokho simelele ukuthi bazadini bathi bona bazayifaka indaba yankola Politburo. So simelele ukuthi sizwe ukuthi bazadini.
Manje umongameli Mnangagwa selike lakhulumisana yini selokhu waba ngumongameli?
Hayi, azange sikhulumisane. Sifisa ukuthi sikhulumisane laye. Kodwa uyazi kulama gatekeepers amaningi ayenza ukuthi singakhulumi laye.
Manje nxa lingaya kuZanu PF ibandla lenu ke lizahamba njani elikulo kathesa?
Hayi, lokhu kuzabonakala sesikhulumile. Kathesa asingakhulumi, so kazazi ukuthi izinto zime njani. So sibele ukuthi basigqekezele ukuthi bafuna ukuthi singangena njani lapho esizadecide ukuthi singahamba njani, singahambisa izinto zethu njani. So mele sime sibone ukuthi sibathini bona.
Khona-ke ebandleni lenu kuhamba njani sikhuluma nje?
Hayi, ngingathi mina kule ndubeko yokuthi khona abantu babona njengani izizo lapha azilunganga into kulezinto eziningi ezihluphayo. So china lomta sa china hayi china katesi gazifuna ukukokela into le sina sifuna ukuthi kube labafana abancane yiwa baza ayekusudwa babe phambili bakhokhele sina njengabadala sesifuna ukuthi sale muva sincedisane ukuthi izinto zihamba njani kodwa azikatholi umuntu esimfunayo umfana esimfunayo bona abantu abafana izazikhumbula ukuthi bangazikhokhela bangakhokhela umhlangano labo bayenza njengani ngababoni kuhle nathi ngaziboni kuhle so umhlangano wethu kathesi hayi ngawumanga kuhle.
Alo-ke ngumnumzana Rugare Gumbo oyisikhulumeli sebandla lezano PF uxoxe le Studio 7 ecingweni eseHarare. Inani labafe engozini zomgwaqo ngekhefu lephasika liqansile nxa kuqathaniswa lanyakenye isikhathi sinye. Isikhulumeli samapholisa uSuperintendent Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi kufika izolo ebusuku bese kufe abantu abangamachumi amathathu lambili i-32. Ngesikhathi sinye ngekhefu lephasika nyakenye, ngasikhathi sinye kwase kufe abantu abalichumi lasithoba munwe munye.
Yebo mthwakazo omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz ku short wave lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm lilakho njalo kusixhuma kuWhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo kuFacebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Okwakathesi sengilitshiya ezandleni zikaMike Hobe.
Kudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe kuliviki siqhubekela phambili sixoxa labasakhulayo abakhangela ukungena kukhetho kulumnyaka. Yho, baningi okumangalisayo. Hashtag generational consensus bafethu. Lamhlanje sixoxa lo mnumzana Josephat Mzaca Ngulube okhangela ukuncintisa esigabeni seBulawayo South encintisa ukuba lilunga ledale lephalamende. Josephat Mfokababa, unjani?
Hayi, ngiyaphila.
Awungitshele ngamafishane ngawe mnumzana. Kahle kahle uJosephat Mzaca Ngulube ngubani?
Ibizo lami nguJosephat Mzaca Ngulube. Ngiwuteacher by profession, I'm a sports scientist, I'm a political activist, I'm a human rights defender. Ngikontesta kuBulawayo South constituency as an independent. Ngingena ngizimele kanye la party engingena layo.
Kuyini okwenza ukuthi ungene kukhetho lolu uzimele wedwa ngesiNgisi sithi independent candidate?
Okungenze ngangena ngi-independent. One, into enginazelela kakhulu ngamaphathi. Abantu abangena ngamaphathi basuke basebenzisa amabhaji amaphathi ukuthi mina ngu-MDC kumbe ngezano. Bangavotelwa basuke bachawutshani bangaphenduki ukuthi babuye ebantwini. Bemeyeke ukuthi bona njengoba bengeniswe ngamaphathi bazaphinduka njalo baphinde bavotele. Njalo mina ngingena ngi-independent ngi-one. Njengoba sengiqhase ukukhankasa ngavehle ngaphumela abadala egcekeni abantu bonke egcekeni eBulawayo futhi mina kweyami ithimu Mzaca kangazishona kangazindebele kangazizam PF kangazi-MDC. I know ngazi osisi labobhuti labobaba labokhulu bami eBulawayo South. Njalo mina ngokukhankaso lokungena nge-independent ngifuna ukuba ngubaba oyi-leader yabo bonke abantu ukuthi kathesi kunje kule into eziningi ezenzakalayo ama-political parties they politicize ama-project or into ezenzakala esigabeni. Kathesi nje sibe ngathi esizindathayo ngathi ye-MDC kule kulunye lokhu ngokwezano lokhu ngokwezapho kodwa mina into engingenelayo ukuthi nxa ngingena esikhundleni sokuba MP ngikhangela wonke umuntu ngoba kunje nje ingadi yena esilayo thina eBlau South ingadi iyadonetwa idona kwakuthiwa ngiyabafelokazi lalaba abanatha ama-ARV so mina nxa ngingena ngu-MP ngi-independent ngifana le ndoda ethatha umfazi elabantu abathi kuba ngokwami lapho anxa ngidinga abafelokwazi kangidinga bafelokwazi abe-team zaca kuphela or abezane umba we-NDC ngidinga omama bethu abangabafelokwazi kumbe obaba abangabafelwa yikho engikwenzayo.
Awungitsheleke Josephat, ubona ngani kuzaba nzima na ukunqoba kukhetho lolu njengoba ungumuntu ongisakhulayo njalo ozabe encintisa ezimele yedwa?
Lo nyaka into engingayitsho mfowethu ukuthi akulangqungquthela kuma-elections abuyayo. Akulangqungquthela, sonke siyalingana. Of course, angilayo imali lela abaningi abakuma-political parties asebatshontsha kudala babalayo. Angilayo imali okunje ukuthi kathi singangikhona lapha ngesifiso lokucela koba abaphetshiya kumbe abangaphuthi bangenelisele bangincedise njengokuthi bebone ngikwenzela abantu bangagugla ibizo lami Josephat Nzacangula kube into engizenzela abantu ukuthi ngizenzela ngokwami okwesikhwameni sami. So lolu khetho esiya kilo akula muntu engqungquthela, sonke siyalingana. Kade singakhangela indlela okuliwa ngayo kuma-parties abantu babangayizikhundla yonke ndawo njalo abantu abarejistileyo kurejista abantu abaningi kakhulu abantu ade bevota ngingathi ihafu yabantu abarejistileyo. Lokho ukuthi MDC ZANU-PF ZAPU MPP abantu kathesi ungahamba ebantwini abanye abantu bakhathele ngento okuthiwa yiparty abasafisi ukuthi into yiparty njalo abantu bakhathile bayahlukuluzwa emaphathini abantu bayaxekwa bayalwa. Kathi esakula into engingayitsho ikuthi even koBulawayo out of 12 seats ezikhona akula party engathi yona izanisa 5 kumthethi wonke. Kathi esize kuza kudobha umize dobha lapha mepepe lapha. What I can say, these elections are going to redefine the politics of Zimbabwe. Ngoba into engingakutshela yona mfowethu ukuthi lathi esizikhankasela sizimele sizathatha ama-seats ngendlela okubiwa ngayo i-MDC yayiwina ngokwathi kwakuthiwa yi-protest vote abantu abezondi zanu-P F babengabe zanu-P F bebelokuza nakathesi ngendlela okwenzakala ngayo abantu abaningibananzela ukuthi emaphathini kule ngxabangxoza bazavotela ama-independent or amanye amaphathi amancane kasungula abangaboni ama-problems abo bazavotela.
Hayi, ngiyabonga Josephat, isikhathi yiso esesiphelile kodwa sizaqhubekela phambili ngale ngxoxo ngevikezayo. Balaleli, lapha bengixoxa lo mnumzana Josephat Mzaca Ngulube ongumunye wabasakhulayo okhangilungena kukhetho kulumnyaka. Kwanele kwalamhla, mthwakazi omuhle, masidibane ngevikezayo. Oliver Lelisayo, nguMike Hobe, lilale.
Siyabonga Mike, lamhlanje kuyisonto kunje ke sidumise inkosi silo ntungameli inkomo.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje njengoba sikwazi ukuthi sesikhangele sesidlule esikhathini sokufa kwaJesu sikhangele ukuvuka kwakhe. Ngifuna ukusikhuthaza ngombhalo okhuluma ngokuvuka kwaJesu. Singakhangela uLuke chapter 24 verse 1. Ithi yona kodwa ngosuku lokuqala leviki emadabuka kusa bafika elibeni bephethe amakha ababewalungisile bafumana ilitshe ligiqiwe elibeni kuthe bengena kabasafumananga isidumbu senkosi uJesu. Kwathi sebedidayile ngalokhu amadoda amabili ema labo embethe iy'ngubo ezicwazimulayo basebesithi nxa kuqhubekela phambili babalibuza ukuthi lidingani ophilayo kwabafileyo ngasekho usevukile. Kutho ukuthi lapha ngikhangela ukuthi ukuvuka kukaJesu kuletha izinto eziningi empilweni zethu. Okokuqala, siyakwazi ukuthi abafundi bakaJesu, omama bakaJesu, omama babencedisa behamba nayo uJesu, laba abahamba ethuneni lakhe basebelahlekelwe lithemba. Kodwa siyabona ukuthi ithemba labo lavuselenile. efumana ukuthi uJesu kasekho kulabo abafileyo kodwa usekhona kwabaphilayo. Ilizwi likaNkulunkulu uJesu ayebathele lona ukuthi ngizokufa kodwa ngelanga lesithathu ngizovuka. Baye engxenye sebengasalithembi, engxenye basebelahle ithemba. Siyakwazi ukuthi abafundi bakaJesu, oPeter labane basebebuyelile ukuyagola inhlanzi. Kutsho ukuthi basebecabanga ukuthi lokho esasikulandelela, lokho esasikukholwa sokuthabalalile, sokuphelile, base belahlekelwe lithemba. Manje into engifuna ukuyikhuthaza ngayo abalaleli namhlanje ukuthi singalahlili ithemba, ngoba singalahla ithemba, ukukholwa kwethu lokuthemba uNkulunkulu kuyalahleka lakho. Ithemba liba yilo isiporo lapho okuhamba khona ukholo lwethu. Siyabona ukuthi lapha bavuseleleka sebefumana ukuthi ilizwi likaNkulunkulu aliguquki. Siyakwazi ukuthi ungakhangela iTestament endala, abaprofeti babekhulumile ukuthi uJesu uzovusa kwabafileyo. Babekhulumile njalo ukuthi kuzoyenzakala ngelanga lesithathu. La uJesu wabatshela, kodwa kwathi kusenzakala izinto bembone bephelelwa, bembona kugiqwa ilitshe efaka phakathi kwengcwaba, bacwanga ukuthi asokuphelile. Kade ithemba lalilokhu likhona. Ngakho namhlanje abalaleli bekhuthazeke ngalelo themba. Kodwa kwesibili okuqakathekileyo ikunanzelela ukuthi amandla lawo avusa uJesu kwabafileyo, uNkulunkulu lawo uyaletha lawo mandla asebenze empilweni zethu. Ngakho namhlanje kungabe kusenzakala ukuthi abanye bethu amaphupho ethu empilo sesile, kungabe kumbe kuyizifiso zethu esilazo empilweni, imbono uNkulunkulu ayesinike yona isifile. Abanye njalo bakusele zimuli, imuli yakho isidilikile, ufike esikhathini sokuthi ucabanga ukuthi konke sokuphelile. Kanti khangela-ke lapha ithemba lokuthi uNkulunkulu uyavusa izinto ezifileyo azenze esiphile njalo. Sinakhangela lapha kule ndaba uJesu evuka kwabafileyo ukuthi amandla uNkulunkulu asebenzisayo, uPawulu uyathi kwabase-Efesu, yiwo amandla la uNkulunkulu asebenzisa kithi empilweni zethu. Namhlanje ngifuna ukukhuthaza mlaleli ukuthi uNkulunkulu uyavusa lokho okukhanya sokufile. Ilizwi likaNkulunkulu lalikhulunywe ukuthi hayi, uJesu uzakufa kodwa uzavuka kwabafileyo. Yilo ilizwi lona elamvusayo kwabafileyo uJesu waphila njalo.
Kuyigqibe mfundisi.
Ngakho namhlanje ngifuna ukukhuthaza abalaleli asebelahlekelwe lithemba, asebecabanga ukuthi ngithi siphelile empilweni. Siyathandaza ngegama likaJesu ukuba uNkulunkulu avusele lithemba, avuse izinto esezifileyo zibe le mpilo njalo. Lelizwe lethu, lezigaba zethu zivuke ziphile njalo, ama-industry ethu avuke aphile njalo ngegama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu abalaleli bethu bekwanisa ukukholisa-ke leli khefu ele-Easter. Inkosi babusisi.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyabonga Ntungameli. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sizwe ukuthi uGibbs Dube weStudio 7 usiphatheleni uhlelo lwezamasiko.
Ligcina masiko
wethu,
ungakusenziwe
manje,
kangela ubaba
mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla ngixoxa lomnumzana Ian Ndebele othi abazali bakhe babulawa yigugulawundi.
Uyazi ukuthi mina ngibuhlungu ngoba isibongo sami kangizange sasisebenzisa ngendlela okwafa ngakhona abazali bami. Bebulawa yigugulawundi abegoma ebred abona. So if kwakuyuthi bona izapho yayilezikhali, kwakuyizapho yayilezikhali ongasezakhamizi wakezikhali. Wayebona bengadliwanga namasoshizitha balwa lezakhamizi. Yabona, so thina sathola ukuhlukumezeka kakhulu okuthi bona bengayiphoselani, ngabayilungise bona khonale bebona ukuthi bayenzani ngayo, ngoba nginje mina isongo engisebenzisayo kakusone sami. Yesibona, sesami isongo ngesakondeleni, kodwa lesi isongo esesithupheni akusone sami. Sesithupheni bayitha ngilabazali, ngenze ukuthi abazali bami bathera endlini, ingathathi ibhesi. Babulawa umuntu mbadekile, babantu abayikhuluma ulimi engalizwayo. Yabona,
wawunganani khonapho?
wawunganani khona lapho?
Ngambe 9-10 years khona lapho. Wawungu-85. Ye, ngangathatha ibhedi. Kuthe sekumele ngithathe ibhedi, ngaze ngathatha ibhedi umama omncane wami wakoNcube. So ethupheni ngincube. Bathi mina ngiwakwendebele ngiyabona
kodwa
kuthi abazali bami bathela ngibabhekile endlini no-death certificate no-what. Manje this year ngenza 43 years leyo ndaba kaloku yephozit ngithinga ukuthi indaba nale ngabe into eyenzekela emashonini ngabe abantu bakhona abazange babehleba ngezinye indlela mhlawumbe but because ngoba yithi abantu bakwamthwakazi kufana lezinto
nje. So manje nxa ukhuluma labo sibili abantu kuhulumende kwalapho bathini ngodaba lakho ukuthi awula lesithupha awulani njalo umgabe lokho ekhuluma esithi udaba lolu lwenziwa ngamaNdebele lezaphu?
Mina isithupha ngigcina ngisithatha ngesibongo sakoNcube esingaso sami. No, izaphu mina kanjani ngibona umama ethaka izaphu. Anjani ngibona umama ethisele endlini izaphu. Umama wathisele endlini liwaba igugurawuni. Ngiyaxolisa ukukutsho lokho. So mina khonkhwana kwahle kwahlala kulinxeba kini ukuthi umuntu okhuluma isishona phambi kwami ngeke sizwane. Uyabona. So wakhetha ubuhlungu kimi. Uyabona. So namanje bona uma belokhu beyiphosela nakunje noma bengathi bona bayakhompasetha abantu abalokuzelayo kodwa mina ngeke bavuse abazali bami emangcwabeni.
BabaNdebele, wena ufisa ukuthi udaba lolu luphathwe njani?
Ya, ndiyazi ukuthi mina ngokwami vele kahle mina ngokubona kwami sabandlile kakudala. Ukuhlela kwabo i-ground babevele besiqonde ukuthi asobantu ngabe nje izona la sihlukanisa bazibonela thina sayika samanyeza ukuthi sizapholisa nasodwa sabona ukuthi senza njani ngoba vele uma sokuthi sahlangene kanti umsingi lobala ngeke kuphele ngoba vele yonke into saphethwe yingubo manje uma ngasuka ngithi ngiyakwela something ema-ofisini e-government kumbe ngithi ngiye-border i-back bridge kumbe ngithi ngiye-plant ngizathola umuntu okhuluma isona kuvusa kimi amanxeba nalana khona ezikolo zethu emakhaya zetholotho nyamendlovu kuphi uzathola ukubika nami ukhulisa ngutitha weshona khonkhana kumvusa amanxeba futhi uyabona amanxeba awapheli
amanxeba anjalo angapholiswa njani BabaNdebele?
Hayi lokhona kunzima ngazi into ngathi icala yedlula kubafundisi ngoba mhlawumbe babakwazi ukududuza umuntu ofelweyo hayi khona umuntu wezami kimi abuyethu ezokhuluma nami ya mhlawumbe ngambidike ebafundisini namajaji mhlawumbe arithayayo angasoze thathe hlangothi mhlawumbe angathuka amanxeba ngoba namanje uma ngibheka isithupha sami ngebhedi yami mina ngiqale ukusebenza ngile 14 years because ngoba ngihlubekile kuye esikolweni lo muntu owaze wangigcina wayengekazi athi engiphukuza abeyangifundisa angenzele konke ngiqale ukusebenza ngile 14 years angifundanga into impilo yami vele ibuhlungu namanje
unxa sigangela udaba lolu singathi-ke abazali babekuzaphu kumbe babekuzipra labo
ubaba kusho ukuthi njengoba ngangumntu wayemncane so into yakhona ubaba wayehambile wayezihambile uyotrena wasala umama so baba kuthe sebuyile ngale ukuthi wayeuthini ngathi kahle kahle wayebuzipha jam ngoba uthe sebuyile laphana ekhaya ngazi nto babevele bekuzapho yabona so kuthe ngeyidayi sasiye esikolweni basika bona amabherede abomvu bathe ngisathi ngifele ukuya esikolweni nje kwakulomunye intombazana ayihlala khonapho ngikhaya egcine umama mina ngangingabunaki ngabona sebetshaya umama yabona ngangakaze emboneni ubabesakumama isandla kodwa ngabona umama eyitshaya ubaba engekho bazobuya hhayi sahamba thina saya esikolweni vela zangifunde kahle the ma siyabuya intambama vele esikolweni sathola umama engekho yebo ma esiyabuya wabuya ntambama ngabo-6 wathi kade bemele ukuthi bayobulawa bonke bebaningi so wathi mele kusebenze uhlamvu olulodwa badisile nge-1 bullet bonke kubuye iphuma izobatati basekuthi iye bagqibela 1 ndawo izakhamizi zonke so iphuma kuyangazi kuyaba le phantari so kwagcina sokuthiwa hambani sizalibiza futhi isekho kunjalo kwazobuya-ke ngelinye ilanga ngangikhona kwi-weekend bathiwa bathatha umama nobaba bababulala bafake endlini babashisa ngibhekile ayikho ntinzeka into engayizwayo ngibhekile
hhayi-ke uhlelo lwethu luma lapha okwalamhlanje oliva lelisemoyeni ngenjabulo ngumthembo ozithembayo ogibs dube
bayawagcina masewawasenziwe mandu
siyabonga Gibs Dube obesiphake uhlelo lapho olwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Kwezemidlalo, intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela impumela yemidlalo yeCastle Premier Soccer League edlalwe lamhlanje emini.
amaqembathele bulawa chiefs lele Cape United anqobe ukuqala selokhu uqala imidlalo yalonyaka njengoba yebengujikile obhanqa emidlalweni yawo emithathu ayidlale phambilini kwale edlaleni namhla. Iqembu lebulawa chiefs lichayele chapungu nge-1 kanye enkundleni eluveve njalo lihlohleleyo ungracious mleya sekusele imizuzwana nje ukuba umdlalo ufike komlindo yacina. Ngase skhodlweni iHarare iqembu leCape United lona lichayele Black Rhinos nge-2 kanye njalo lihlohleleyo uSimba Nivi yena olichayele emambuleni kabili. Limpumela icho ukuba umabili lawa maqembu asele mihlomulo yesithupha iqembu ngalinye. Umqeqeqeshi ongenise iqembu lebulawa chiefs kusigaba sePremier Soccer League uThulani Sibanda uthi ukunqoba kwabo lokhu kulakho kwenza ukuba abadlali baleli qembu beqale ukuzethemba.
Yabo umdlalo onzima kodwa sizamile ukuma lathi njengamadoda kufanele ukuzithemba. Kuqakathekile ukuthi benqobe ngoba kubanika ukuthi bezithembe. Ukuzithemba kuqakathekile kakhulu ebholeni, kwenza ukuthi ungayenzi ukuthiwa ngama-mistakes amaningi.
Ngomunye umdlalo odlalwe namhla kwisigaba se-PSL iqembu le-Rentals leliyada abe ngujikile obhanqa 0-0. Imidlalo yeviki lesine iqhubekela phambili kusasa ngomvulo lapho iqembu leMtare City lizadibana khona lele Harare City ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leFC Platinum lizemukela elebulawayo City ngaseMandaba. Iqembu leTriangle lizadlala lele ZPC Kariba ngaseKipo. Iqembu leDynamos lizanqikelana lele Highlanders ngaseRufaro. Iqembu leChicken Inn lizadibana leqembu leShapani Mine eluveve. Kuthi iqembu leNikroot lizadlala leNgezi Platinum enkundleni ye-Ascot. Ni mele Studio 7 ngobula wayo ni Joseph Njanji.
Mukaula chipuba itendi esimuti masula ziri benchito poti
tinagumana pa WhatsApp
ndikasi you
tinagumana pa WhatsApp
ndimamuna you
tinagumana pa WhatsApp
ndibamboa
tinagumana pa WhatsApp
ndimaiwa
tinagumana pa WhatsApp Tinagumana pa WhatsApp.
Aleke anene, chabwela divine ola, titwale divine mawa tipita kujipata. Ineni makukonda, nilibe na zonchito, kutisi na kuone, niwe wangadale. Zanga ndizako, eatelomane, tiene mumpamba, nipempendi kupata.
Tinagumana pa WhatsApp. Tinagumana pa WhatsApp
ndimamuna you
tinagumana pa WhatsApp
ndibamboa
tinagumana pa WhatsApp
ndimaiwa
tinagumana pa WhatsApp
sizidikuza
tinagumana pa WhatsApp
olo mundi seke olo mundi nyoze kanada kapeza pa group WhatsApp kompaba lina sankandeka andilo la yeka Kanalika pasty, panonika fancy, Danilo njeze baby, suta disia, mpaga na kale. Zili benchito,
tinagumana, pa WhatsApp.
Di antiwa,
tinagumana, pa WhatsApp.
Di agazi angai,
tinagumana, pa WhatsApp.
Di amuna angai,
tinagumana, pa WhatsApp.
Di dadiwa,
tinagumana, pa WhatsApp. Tinagumana pa WhatsApp.
Ikagani WhatsApp, ndi mangonga bobo, ngeri ndigu masobo, kwanza ngazi mashubu. Kujambula ma pose, kutumizi lana zitus, zima WhatsApp calls, inegunti mazi. Ndi balola kuchezira, olo kukuzizira.
Leo ke ingoma ka DJ Zimbabwe, Hello Young Sam, amajaha amabili adabuka phetsheya kukamfula uZambezi eZambia. Ingoma ithiwa yona tinakumana pa WhatsApp. Liyazi ke ivela kungoma ngathi mina balingisela ingoma uMdaratsha uya esidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo. Oyisikhulumeli sebandla lezanu PF waqotshwa ngesikhathi sombuso kaMnumzana Robert Mugabe, uMnumzana Rugare Gumbo uthi abakatshelwa ukuthi bazabizwa ebandleni lezanu PF na silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gandhi, asihlanganeni kuseni ngo-6.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.